izakhamuzi zakoBulawayo seziveze ukungamthembi uhulumende kuzithembiso zakhe zokuthi ukwethula kwemali entsha kuzahle kuluqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 koBulawayo luveze ukuba balutshwane abayitholileyo imali le emabhanga. Unkosikazi Alice Zulu ongusomabhizimusi uthi yena okwakhathesi kakayamukeli imali entsha ngoba engazi isilinganiso sayo nxa iqathaniswa ledola leMelika.
Thina imali le asikayibone kokuqala, okwesibili asila confidence layo ngoba asikwazi vele ukuthi iyangaphi, vela ngaphi irate zalime njani. So ngokunjalo asikagaini that confidence in using it. So mina njengomuntu okubusiness okwakhathesi angeke ngayithatha loba umuntu elayo ngoba angikabi kwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona abaselathemba kumali entsha ngoba intengo yempahla isuke yaqonga.
Ngoba izinto zithe zakhwela lapha imali nale ingakabuyi vele akhuthisa ngathi khona okuvele navele siyakulahla lokho $50 vele akulali imali akumaplastic abesidala ngengqondo zethu mna ngakho sifuna sibuyele bheki lapha asivalise khona singathengisi into zethu ngiyusa lerandi ngoba into lezi sizithengisa lapha sizithenga ngamarandi ngamayusa then ena loko lethi amaplastic amaplastic izabe iyi-one is one yini kumbe vele yayenza irandi leli liyeyusa likhwele empilo zethu zithuthupheke lapha.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi imali kayikho emabhanga kodwa isimanga yokuthi osiphatheleni bebelayo kusukela ngesonto.
Akula mali entsha lapha emabhenki, mina lamuhla ngiswele ngisho lamabhondi wona esiwajwayele, kodwa into esiyisimanga yokuthi osiphatheleni baqale ukuba layo ngesandla, kodwa nxa siyidinga emabhenki kuthiwa akula mali. Mina ngoba ngibona engani uhulumende lo udlelana lakwesiphatheleni kulusizi ukuthi nje abantu ngoba yithi esihlangana lodubo lonke abaphezulu abakwazi ukuthi izinto zimi njani kithi. Ukuze udle kudinga i-cash, nxa ungelayo uthenga nge-double price esho ithwele nzima.
Unkosikazi Sihle Dube uthi kweyakhe ibhanga eye-cash kube ngabambalwa abathole imali entsha.
Mina ngivukele ebhenki lamuhla ngisithi kumbe ngizayithola i-cash, kodwa ngikhuluma nje ngibuyele i-hub. Namuhla baphe amakhadi bagcina ngo-number 50 kuphela. Yebo sabone bephuma lama-$2 amasha. Thina abanye siyiswele ukuthiwe kusasa. Kuyadanisa sibili lokhu ngoba ukuthi uhulumende yathi usekhiphe imali kodwa still ama-shortages lokhu ekhona. Mina ngibona engani umthuli sehlulekile. Kulapho okwanisayo ngoba eqinisweni impilo isinzima yithi lapho.
Osomabhizimusi bakoBulawayo bathi okwakhathesi abakamukeli le imali ngoba bengazi ukuthi isilinganiso sayo le mali yangaphandle simi njani. Abantu bathi indwendwe ezitshone zisemabhanga ziveza ukuthi akula mali efakiweyo, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili. Imali yeZimbabwe yilokhu isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Okwanamhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola angamatshumi amabili lambili aweZimbabwe, i-$22. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Mahlubu.